Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lunga alivuka njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 23 mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ilunga lebandla le MDCT umnumzana Patson Murimoka uthi amapolisa awafuni kubopha umkhokheli webandla umnumzana Douglas Monzora ngokuphambula imali yebandla athi wakwenza. Ngalokhu sefuna lolu daba luye kumongameli Emmerson Mnangagwa.
But imali le kayisayenzanga umsebenzi ababe uvumelene ukuthi imali izabhadala lokhu lalokuyana.
Kodwa ibandla le MDCT lithi akusiloqiniso lokhu.
Indaba ekhulunywa ngoPatrick Murimoka ngamanga aluhlaza tshoko aveza ukungezwani ephathini okusiyangisayo evesi lokho sizama ukuthi mhlawumbe kungalunga.
Ababalisi bathi ukwehla kwenani labantwana abapase imihloliso ye-A-level nyakenye akumangalisi ngoba izifundo zaphanjaniswa ngomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokukhalala umsebenzi kwabotitshala.
Akuqhasho teacher baye baningi sishare amaclass la agcweleyo abantwana bathole isikhathi sokuthi bafunde benelise ukuthi bepase.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ilunga lebandla le MDCT umnumzana Patson Murimoka uthi amapolisa awafuni kubopha umkhokheli webandla lakhe umnumzana Douglas Monzora ngokuphambula imali yebandla. Ngalokho uthi sefuna lolu daba lwahlulelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. UMurimoka uthi kule mali eyizigidi eziyisithupha 6 million eyacatshayo ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weCongress eyenziwa nyakenye. Le mali ngeyiphiwa amabandla alamalunga edalela ePhalamende nguhulumende phansi kwesisekelo sombuso. Imali le ngethathwa kumithelo yezisebenzi. UMurimoka uthi useye emapholiseni kanengenenge wethula lobufakazi kodwa amapholisa awafuni kubopha uMonzora. Uthi usezame ukusa lolu daba kungatsha ezitshiyeneyo zikahulumende kunye nosomlomo wedalela ePhalamende. Kodwa okwenziwayo dololo.
Into yakuqala buti Chris, I'm sure you know ukuthi MDCT njengepolitical party bathola imali from uhulumende ebizwa isithwa yi-government grant. I-government grant yabuya sibili last year for i-allocation e-MDCT. But imali le yayifanele ukuthi iyebhadala i-transport ama-delegates ukuthi bebuye ku-Congress. But imali le kayisayenzanga umsebenzi ababe uvumelene ukuthi imali izabhadala lokhu lalokuyana. Imali yaphomba ukuswelakala ku-account. But umuntu owakhipha imali ku-account ngu-secretary general by that time othiwa ngu-Douglas Monzora. Yena ngokwake nguye ngaba kwazi ukuthi imali le wayisebenzisani ngoba epartini akuzange kubuye ama requisitions okuthi echasise ukuthi imali le yabhadala lokhu lalokhu lalokhu. Imali yaphomba ukuswelakala ku-account.
Kuyini elikhangelelwe ukukwenza?
Imali sibili siyazama, sazama. I reported the case on the 26th of December last year before the Congress. Ngoba imali yaswelakala on the 18th of December. Sa reporta ikesi, but into esimangalisayo yikuthi amapolisa it's now 4 months kabakathathi icebo elokuthi bebona ukuthi umuntu lo esimo reportileyo ukuthi wayenza icala waphomba ukuthatha imali eorganization without e-communication without ukuvumelana labanye abakhokheli abebandla. So we are still trying by all means ukuthi sipushe njengoba sa approach izakhi sahamba sabhalela Minister of Justice incwadi petition ngendaba ekungathabi ngendlela esithithwa ngayo ukuthi amapolice by now kwakufanele ukuthi alwane sebathatha umuntu esam reportayo ukuthi wayenza icala. But we are still putting effort right now today namhla sihambile sayachia petition ku Speaker of Parliament Honorable Mdenda CC to the Madam Speaker, Madam President or Senate Honorable Mebo Chinomona. We are still pushing asisoze sime until sesibona ukuthi umuntu lo esam reporter wabotshwa ngoba nxa singaphambanisi sabona bomayi mfumila bebotshwa ngendaba lezi ezihlanganisela ukungathembeki njengoba likwazi ukuthi lathi silolungelo lokuthi nxa singathabi sizayenza indlela zonke until size sifike even kupresident.
Bona abebandla le-MDCT inkokheli esike sakhuluma layo ithi yona imali ayizange ithaphazwe kodwa imali yasetshenziswa ngemfanelo lanxa bevuma ukuthi bayithola emkambo wensitha ku-black market.
Buti Chris, abakhokheli laba ngobani? U-treasurer ubaba uMdzuri nguye wayengu deputy chairman and then u-treasurer wayekhona. So abantu laba abazakhuluma ngemali ngobani? Ngoba umuntu ofanele ukuthi ekhulume ngemali kaThesi u-treasurer wayekhona u-senator uChief Ndlovu.
Lo ngumnumzana Patson Murimoka, ilunga lebandla le-MDCT. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. UMurimoka wake wasa owayengumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Twangirai emthethwandaba esithi ukukhetha kwakhe abasekeli ababili yena wayevele elomsekeli wakhe uNkosazana Thokozani Khuphe kwakungekho emthethweni. Kodwa lolu daba aluphumelelanga njengoba iStudio 7 ingasekeli ihlangothi. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube yena olandule imbiko kaMurimoka wathi uMurimoka wenza ingani bakhona abamsebenzisayo.
Indaba ekhulunywa nguPatson Murimoka ngamanga aluhlaza tshoko aveza ukungezwani ephathini okusiyangisayo evesiloko sizama ukuthi mhlawumbe kungalunga kodwa kuyatshengisela ukuthi kuyamemetheka kuyaphambili. Okokuqala okumele sikunanzelele ukuthi uMurimoka lo okhulunywayo akasuye msebenzi wephathi, akasebenzi ephathini, kaqhatshwanga ephathini. Okwesibili akasilolunga le-Finance and Administration Committee Party. Okungangokuthi into akhuluma ngazo ukhuluma ngento angazaziyo, ukhuluma ngento angelabufakazi lazo. Iya i-Finance and Administration yePhathi ayiphongubunjwa kulandelwa isisekelo sombuso webandla. Iyachasiswa ku-Section 10.12 ukuthi amalunga ayo ngu-Secretary General onguye uchairman yayo, ngu-treasurer general ongumsekeli, ibisisiba lo secretary general, lo treasurer general, lo national organizing secretary, o-secretary general wamayouth, lo wabomama, u-secretary wezamabhizimusi ebandla, lamanye ama-committee members. Ngakho-ke abantu bona abasekela uMurimoka abahamba emapoliseni bayanika labo ama-affidavit ngabantu futhi abangayisiwo malunga e-finance and administration committee. Yikho nje lobufakazi babo behlulekile ukuthi benze ukuthi ubaba uPresident Monzora oyetheswa lelo cala ngalawo manga kaMurimoka abe ngumuntu omiswa phambi komthetho ngoba kuyatshengisela nje ukuthi yinzondo evela ekuthini wanqoba ekhethweni lwe-extraordinary congress kubana abe ngumongameli, njalo kukhangelelwe ukubana i-ordinary congress iza kuba khona ngesikhathi kungela sikhathi eside esibuyayo. Ngakho okuningi kwakhona nje kuyatshengisela ukubana uMurimoka lo yisikhuni esilomkhwezeli waso.
Uyatsho njalo uMurimoga ukuthi enye imali yahanjiswa kublack market emkambo wensitha lapho eyathengiswa khona. Kungakuliqiniso into?
Into kumele sinanzelele ukuthi imali ye-MDCT iphathwa yi-Finance and Administration Committee ilandela ugwalo lweziqondiso lwayo olwe-Financial Rules and Operation Standards oluyilo olutshoyo ukuthi imali iphathwa njani, oluyilo oluchasisayo ukubana unobhala jikelele nguye otshoyo ukuthi imali kumele yenzeni, u-Treasurer General nguye ovumayo ukuthi imali iphume yenze lokho okumele ikwenze, kanti u-Finance Director nguye othathake leyo mali enze lokho okumele kwenziwe kulandelwa leyo mthetho. Ngakho uMurimoga ukhuluma nje uzivelela ngkhaya, akasuye sisebenzi sephathi, akasuye siphatha amandla, uyakhwezelwa nje. Ibandla liyathola ama-reports ngamaviki ngamaviki ku-standing committee, ngenyanga ngenyanga ku-national executive njalo ne-national council. Yikho okumele ukuthi ngabe kule mali etshontshiweyo kumbe engabonakaliyo sokwavela ebandleni. Okwamanje ibandla kalila mali engekho, alila mali eliswelele ukuthi kayihambanga kuhle ku-extraordinary congress ngoba ama-report wonke abuye. Njengebandla asilawo umkhuba wokuthi siveze konke okumele sikuveze.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamathumi amathathu lasitshiya ngalombili 38 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kumanani ayethulwe izolo kuvezwe ukuba iningi lalabo ababanjwe igciwane leli ngabavela esigabeni seManicaland abalitshumi lasithoba minwembili 18, kulandele abesigaba seMathebeleland South abayithoba munwemunye 9. Akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani akhitshwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ithumi lambili 12,440 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Okwenze asebehlatshiwe elizweni jikelele bedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 308,071. Ababalisi bathi ukwehla kwenani labantwana abafunde bapasa imihloliso ye-A-level nyakenye akumangalisi ngoba izifundo ziphazanyiswe umkhuhlane we-COVID-19 kanye lokukhalala kwamatitshala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Ugatsha lwezemfundo luveze izolo ukuthi phakathi kwabafundi abazinkulungwane phose ezingamachumi amahlanu 49,153 kupase abazinkulungwane phose ezingamachumi amane 39,802. Ngamanani aphakathi kwekhulu ama-percentages, inani lababhasileyo lehle lisuka kusilinganiso se-83.1% ngomnyaka ka-2019 laya ku-81% nyakenye, okutsho ukuthi lehle ngokwedlula okubili ekhulwini i-2.1%. Ababalisi bona abaphakathi kokukhalala umsebenzi ngokufundisa kwamalanga amabili kuphela ngeviki bekhala ngeholo eliphansi bathi nxa udaba lweholo lungalungiswanga abantwana abaningi abasoze baphumelele kumihloliso njalo lonyaka. Kodwa umgcinisihlalo wogatsha lwemihloliso olwezimsek umnumzana Eddie Mwenje utshele umsakazo we-ZBC ukuthi bayajabula ngempela ngempumela yanyakenye ngoba abafundi abaningi bapasile lanxa nje bengazange bafunde ngemfanelo ngenxa yegciwane le-coronavirus. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yababalisi ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, i-PTUZ, unkosikazi Nokuthula Hlabangane, ukuze sizwe ukuthi inhlanganiso yabo ithini ngalolu daba.
Impumela A-level le siphumile iyatshengisela ukuthi isikhathi se-COVID lesi abantwana bafundanga okuzwayo. And that last year bafunda kuyisikhathi okufitshane, meaning i-content coverage yangkhona abakwanisanga ukuqeda amasilabasi. Abaqedayo kusho ukuthi basebethola emaceleni ukuncediswa ngababalisi ukuze baphumelele ezifundweni zabo. Okunye esikunanzelelayo kodwa okwenze yayehla impumela A-level indaba ye-teacher and capacitation, khona ukuthi uteacher abhadalwa kuhle kwenza ukuthi even laphana izikolo sezivuliwe after COVID asiyo wonke uteacher ayisebenza gadalala esebenza esijabulile. Le ndaba ye-infrastructure as well ukuthi aluba uhulumende yakubona kuqakathekile ukuthi kwakhiwe amabhilidi ama-classrooms ezikolo lapha, especially kathi esinesikhathi esinje se-COVID sikwanisa ukuthi abantwana bonke benelise ukuthi bathole imfundo elingeneyo, kungabi khona abanye ababuya amalanga, abanye bebuya nsuku zonke, abanye bebuya 2 days in a week indaba yokuswelakala kwendawo zokufundela.
Kuyini okungenziwa ukuthuthukisa izinga lokupasa kwabantwana?
Esikubona kungayenza i-password ibe ngconywana yokuthi 1 eqakatheke kakhulu, utisha akabhadalwe kuhle. Bona utisha engaphuma ku-incapacitation abe capacitated, utisha asebenza gadalala akhave up isikhathi lesiyana asingazange sisetshenzelwe. 2, i-building of infrastructure, ngoba sazi ukuthi COVID ezaphela nini, akube le more classrooms that are created so that i-social distance iyayenzakala. 3, akuqhashwe teacher babe baningi, sishare ama-class la agcwele abantwana bathole isikhathi sokuthi bafunde benelise ukuthi bepase. Singakwenza njalo impumela iyaba positive, instead siza increase upassword rate ye-A-level.
Likhuluma nge-incapacitation okwenza lifundise kabili kuphela ngeviki kulezi nsuku. Luhamba njani lolu hlelo njengoba sibona uhulumende esethusela ukulibambela iholo kanye lokulixotsha umsebenzi?
Incapacitation indaba le sibabona besaya emaphephandabeni lapho ukuthi 50% yabotisha ayiye emsebenzini, lobe inye 50 hamba bathi ayisebenzi. Sina njengenhlanganiso kuyasitshengisela ukuthi imeseji yethu izwakele sibili, kutsho ukuthi sebekunanzelela ukuthi otisha abaye emsebenzini ngendaba yokuthi imali ayikwani. We are also hoping ukuthi bekunanzelela kunjalo bazathatha indaba ye-teacher welfare fight with agents ukuthi ababone ukuthi kule solution nephumayo. Isolution e-positive towards increasing our salaries. Athink kusho ukuthi laba abasethuselayo bayasithrethena bathi no work no pay. Thina sithi thina sidla ama-threats, thina sikhuma indaba eyiyo e-genuine futhi. Nalo abasethuselayo bathi no work no pay, singabayithusela sithi singabayithuseli njalo. Sithi mina sithi asitshintshaneni, alright. Yena la iholi i-20,000 yethu yena le esiyiholile sithi sisimthathele yakhe i-pay yona izuza. Sithi hayi sicela lani le budget ne-20,000 eholwa ngutitsha. Umuntu ohola i-20,000 ngeke ezeze kuqala ukukutshela otitsha ethi no work no pay. Sithi budget nasi 20,000 labantwana abangu-3 abafundayo abagadayo umthova ulandle yarentu le mali ka-landlord. Sibona ukuthi nge-20,000 bond kuyaphumana. Yikho esikutshoyo ukuthi thina eyethu impi ukukhathazeka kwethu ku-genuine asila imali okuhamba emsebenzini nsuku zonke, yikho sihamba kanye
uNkosikazi Nokuthula Hlabangana ngwenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, i-PTUZ.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi uhulumende wele South Africa usenza kuqala njalo ukusebenzisa ijekiseni ye-COVID-19 e-Johnson and Johnson eyayimiswe ukusetshenziswa ngoba abanye abantu abahlatshwa ngayo banquma igazi kwafa oyedwa. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uzenziwa ngenyanga kaNtulikazi, July, okwamalanga amathathu nje kuphela. umgcinisihlalo wombukiso lo umnumzana Busisa Moyo uthi kuza kuba kulandelwa imigoqo yabezempila kahle ekuqhelelana lokuhlanzeka embukisweni lo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani bantu bakastudio 7. Salubonani bantu. Hayi, siyabonga, siyabonga. Ukusifaka lapha emsakazweni nathi siphawule into esingazithandiyo bantu. Besicela ukuthi cele impela ngempela ngempela MDC bantu. MDC bakithi. Hayi, siphathele ilizwe bantu. Mhlawumbe lathi singathi sithole ukuphila bakithi sisegangeni. Sisegangeni Nkosi yami. Sicela ukuthi siphathele ilizwe bakithi, abazame indlela zonke bantu. Amathihlale athi ukuphuma ukuphumela phansi kancane ethi ukuphumula. Hayi, siyabonga, siyabonga, siyabonga bantu bakaStudio 7.
Salubonani bantu esiphathele imfundo kuStudio 7. Mina engikhulumayo ngu-Alexander Khane, ngikhuluma esihlobela. Ngisithi mina thina into esiyicelayo ku-MDC ekhokhelwa ngobabuthanisa yikuthi one, nxa ejoyina engavumi ukujoyinana la maphathi abambene lezanu-PF, avume ukuthi basale phansi njengamaphathi bakhulumisane ngomthetho wokuvota ukuthi bakhiphe laba bantu bezanu abayibo abavotisayo, bathatha amavoti ukuthi banike izanu-PF, bavumelane inhlelo zokubana ukhetho kumele luhambe njani, njalo bazame lokuthi bacele ukuthi kube lamazwe azakhangela ngokhetho ukuthi abantu abahlukuluke, ngoba sesidiniwe ngokuvota ukuwina ngawina kodwa athatheke. Kuyancedani khonokho, uyathathelwa ewinile njalo abantu besile. Thina sizibuhlungu kakhulu ngezihlobo zethu ezisithiya ngesikhathi sama-election, njalo siwinile ubaba uThwangirayi uze wafa ewine ethathelwa. So uThamisa kumele afunde ukubana kumele sibili bakhulumisane lama-opposition ngokubana kufakwe imithetho, hathi lokubambana labo engabambani nabantu bezanu-PF abathengwa izanu-PF. Thina sikhuluma si-opposition enkulu njalo elombono okunceda abantu, MDC Alliance, njalo sikhokhelwa ubaba uThamisa. Siyacela kakhulu, sesidinge usiwine kodwa sithathele, asidinge lathi akudingwa abantu laba abazasimela izanu isiyeke ukwenza intandi yayo kuma-election. Ngiyabonga
ngezinhlelo zenu lifethulaza zona imihla namalanga. Siyabonga ngoba lathi siyakhipha imibono yethu kusiphatha sibuthelayo ngaphakathi. Mina ngumama owasila waphuma esikhane senariti kuBrown, kuthi ke beyiJackson ebuyayo ingabuya emadipelenti ibe igugurendi yesibili, ngoba siyazi ubana umphakathi wethu awufunakali. Ngibe sengithi kugawule inkawu yazalela esihlahleni kodwa ugatsha yalukhutha kwelinye ilanga.
Yabona bantu bakwaStudio 7, ngikhuluma ngokhuphe biye homestead. Hayi, sayibona nje indaba esibiswe ngumnanga kwe lockdown hapa futhi. Hayi, khona kulungile but akulunganga ngoba akakwanisi ukunika abantu ukudla. Kanika abantu ukudla ukuze abavalele abantu laba baze bathole ukudla. Sisizwile sibili indaba yamanje ekuseni sikhona, kodwa abantu bayaphikisana. Lokho esiphikisana nje lathi sisemazweni ukuthi ngubani ozaqala ukuhlatshwa injekiseni. Nami ngithi ngubani ozaqala ukuhlatshwa injekiseni. Lalona lawo uthi sizabona ukuthi ngubani ozaqala ukuhlatshwa injekiseni. Ya, yikho sikubonayo futhi nangu lo mbuzo lokho engisawubuza angiwutholi impendulo abamphendulo. Ukuthi ungatest uthole le corona yahlatshwa or ukumbeni uyahlatshwa uvikele ukuthi corona ingakungeni. Yikho lapha zange ngaphendulwa ukuthi odokotela zange bamphendule kuthi. So lokho ngikhona apho ukuthi lo mbuzo wami nalo uthi ngiphendule, angazi ngoba bazamphendula nini odokotela.
Yebo, yebo, TG7 linjani madu? Uta hayi, mina ngifuna ukukhuluma labantu bakamthwakazi ukuthi kati bantu besintwini ukuthi lizikhokhele lehlulwa kwini lifuna ukukhokhelwa ngabantu lingalabo uhlobo labo. Zenzeleni into yenu bantu bakithi, lani libe ngabantu. Kati manje liyifunelani devolution nxa kuyukuthi lifuna ukukhokhelwa ngabantu bempumalanga? Lina ligcine lisithi sifuna i-devolution of power. Liyayenzani lina lifuna ukuthi libuswe ngabanye abantu. Ngabe kuthiwa lifuna ukuzibusa besiza izisintweni ukuthi lifuna devolution of power. Besiya kudaya abantu bakamthokoziseke sukumile bama. Njengoba liyake lokhu elifuna kutshona ukuthi chamisa. Alikwazi ukuthi kutshona. Kodwa ke isintu liyasazi, liyawazi lamabizo esintwini. Landelani kumbi bhethu likaZulu, kumbi zaphu. Loba enye nje iphathe elingayenza lina abantu besintwini khanyela noNcube. Uncube bayo lokhuzele MDC eni yakhe. Wagcine seginywe futhi muchamisa. Ifuna ukwenzani kati abantu besintwini? Lithandelani kati ukukhokhelwa. Lana ke likhokhele ke libe ngamadoda. Lifuna ukube likhokhelwa katestita sifuna ukubuswa ngumfazi, sifuna ukubuswa ngumfazi. Ukuphe kafuna ukukhokhelwa ngumuntu ongelabuhlobo layo. Uright ukwedlula lini ziwula. Lifuna ukukhokhelwa ngamanye amadoda. Indaba lingazikhokheli lani ke libe ngamadoda njengamanye amadoda eMpumalanga. Lifuna ukuhlala likhokhelwa nje. Umuntu okhulumayo lo nguNcube seHarare ePoesi. Mfuna ukuthi lani ke livuke libe ngamadoda. Mani vusani sukumisani imsila. Uyazi inji ngahlala umsila iphansi so ilunywa ngezinye izinja ngokuthi yabili igwala. Ake liphakamise umsila lani libe ngabantu. Awu bantu besintwini liyayangisa mani into yokukhokhelwa.
Nawu bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela nge-WhatsApp. Sithanda ukulazisa balaleli ukuthi silodubo lencingo zethu. Kodwa qhubekani lithumela imilayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lehlile ngesilinganiso esifika ngaphansi kokukodwa ekhulwini 0.4% nxa kuqathaniswa lamaviki amathathu adluleyo. Isigaba seMichigan yiso esikhokhelayo kumanani la. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika edolobheni le-Reston esigabeni seVirginia, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe ukuthi lapho akhona kunjani.
Siyabona ukuthi even ama-numbers awe hospitalization, ama-numbers abantu abafayo asehlile kakhulu. So kuyathembisa ukuthi ama-vaccination lawa akhona ayanceda. Njalo futhi I think kuyatshengisa ukuthi abantu abaningi sebeyithatha serious udaba lwe-COVID. Ngoba siyabona abantu abaningi vele especially eVirginia kungumthetho ukuthi kumele ugqoke imask isikhathi sonke ma usendaweni okulabanye khona. And abantu beVirginia I think bawulandela lo mthetho ngoba angaze ngiphume ngiye emashop ngiye ngibone umuntu engagqokanga imask, ngihlala ngibona wonke umuntu egqoke imask. Njalo futhi siyabona abantu sebeqala ukuthi bahlangane benza amaphathi, even though amaphathi akhona okwamanje ama-numbers akhona asasemalutshwane, kodwa siyabona into seziqala ukuvuleka. Lezikolo baqalile abantwana ukuthi manje sebezofunda I think amalanga angu-4 ngeviki sokumele baye esikolo manje. And then I think kule langa eli-1 abafunda khona bese ezindlini. So konke lokhu kutshengisa ukuthi hayi ngempela izinto sezivuleka, igciwane leli seliphela, and abantu sokumele ukuthi bananzelele ukuthi uma ungavaccinethwanga kungaba le problem.
Siyabona ukubana uhulumende kamongameli Biden usethe yena wonke umuntu oleminyaka yokuzalwa evumelayo ukuthi ahlatshwe ahambe ayohlatshwa kungakhathalekile ukuthi usebenza msebenzi bani. Kuzaqeda yini udubo lokuthi ibe imemetheka i-COVID-19 nxa bonke abantu abafuna ukuhlatshwa bengahlatshwa?
Siyabona utshintsho selukhona ngalama vaccination okubana okutshengisa ukuthi kule themba lokuthi ngempela ayasebenza. And so ukuthi silihlule leli gciwane kwamampela siqedelane lalo, I think ukuthi wonke umuntu avaccinate. Ngoba abantu uma bengavaccinatanga ichance yokuthi bayispread futhi amongst bona themselves inkulu kakhulu. And njalo futhi kumele sinanzelele ukuthi ama-vaccine la asikwazi ukuthi akuprotecta isikhathi esinganani after qedwe uhlatshwe ukuthi ize chance ukuthi ungaphathwa ligciwane leli even after so vaccinated after a certain time elingakugulisa yini. So izinto zonke lezo kumele sizinakelele and singavaccinatwa sonke, so kusho ukuthi ngezinye indlela singeke sakwazi ukuthi silithelelane leli gciwane ngoba lisakwazi ukuthi liphile emzimbeni yabantu. So kubalulekile ukuthi abantu ba-encourage.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika edolobheni le-Reston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ilunga lebandla le-MDCT umnumzana Patson Murimoga uthi usezame okunenginengi ukuthi kubotshwe umkhokheli webandla umnumzana Douglas Muzura athi waphambula imali yebandla. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelaviki elithukela.